So we see card descender bago VOA in the belly.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhlazi ku-18 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalele ephalamende kumele aguqule imithetho ephathelane lokhetho ukuze ukhetho oluzayo luve ngolukhululekileyo.
Ngokuzana nje ukuthi iZANU-PF kathe sithatha phela abantu eMount Darwin ibalethe eCountry Park besenzela ukuthi uMthuli Ncube awine. Sesibone abantu begokhwe bethatha egokhwe befakwa eCountry Park.
Ivandla le-CCC lithi idalele ephalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-Gold Mafia ngoba lilamandla eliwaphiwa yisisekelo sombuso.
Konke lokhu abantu bakubona ngani iparlamenti nge-constitution le esilayo yiyo efanele ukuthi ithungamele ingene zonke izindawo ibuyize ibikele abantu ukuthi iqiniso yileli.
Uhulumende weZimbabwe uthi izolo eHarare usayinelane izivumelwano lowe-Mozambique ezigoqela ezokuqinisa inhlelo zamanzi lamadamu ezifakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa losowabo walelo lizwe umnumzana Philippe Nyusi.
Kodwa kwezomnotho kamboni ukuthi kambe kuyini okukhona phakathi kwalamazwe amabili esingabala kungathuthukisa iminotho yamazwe la omabili.
Inkosana yakwelengilandi uPrince Harry kunye lomkakhe uMeghan basinde engozini yemota ngemva kokuxotshaniswa ngabezindaba abathatha imfanekiso abathiwa ipaparazzi edolobheni leNew York. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalela parliament kumele aguqule imithetho ephathelane lezokhetho ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo uChamisa uthe lapho amalunga alelidale ekhulumisana ngomthetho ololongwayo Electoral Reforms and Amendment Bill kumele enze umthetho uvumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuthi zivote zikulawo mazwe. Uthi njalo kumele iParliamente yenze kube lula ukufinyelela ugwalo lwe-voters roll kungela migoqo, kanti njalo izinduna lazo zenqatshelwe ukusebenzelana leZANU-PF ukudinga amavoti. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Sweet and Jirowodza yena ogcizelele amazwi kaChamisa.
Ama-reforms aqakathekile, ama-reforms inguquko emthethweni wokhetho. Uzananzelela ukuthi iZANU-PF yabisifuna yona ukuthi izenze ichila moya, izenze uNompembe. So sibona ukuthi angaze kibe ngichila moya iphinde ibe nguFelix Tankawarima ibe ngu-referee esikhathi sinye. iZANU-PF yakuqakathekile ukuthi ikhethe lokho ifunayo. Nxa ifuna ukuthi ibe yibhoso, ime njengebhoso, right, ingazenzi uNompembe kanobhutshuzwayo. Bese sinanzelela futhi ukuthi okuyabocakathekile khona phana imithetho e-electoral reform ezakhayanani le-residence lokuthi abantu abavotayo esigabeni ngobani. Ngoba sinananzelela ukuthi iZANU-PF kathe sithatha phela abantu e-Mount Darwin ibalethe e-Country Park besenzela ukuthi uMthuli Ncube awine. Sesibone abantu begokhwe bethatha egokhwe befakwa e-Country Park. Konke kuyimizamo yokuthi uMthuli Ncube athole ulutho e-Country Park. bona kimthetho le vele ayisiyo umthetho ukuthi nxa sisiya kwamanye amazwe umbeni sesifaka umthetho o United Nations okhetho umbeni weSadak bona ukuthi ukwenziwa iZANU-PF vele into esolwayo.
UChamisa uthe kumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe. Okuyinto iZANU-PF yakubeka kwacaca ukuthi kayisoze ikuvumele. Libona kungenzeka yini lokho?
Umongameli we-Citizens Coalition for Change, u-Advocate Nelson Chamisa, ukhuluma into ebalulekileyo, into eqondileyo, nxa ekhuthaza ukuthi kube le-diaspora vote, ukhetho oluvuma phela ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe nalabo abahamba beyiziphepheli kwamanye amazwe ukuthi bavote, ngoba esikubona kwamanye amazwe ukuthi kungafika ukhetho abantu abahlezi phandle kwelizwe bayavunyelwa ukuvota. Siyazi thina sikubone ngo-2008 ukuthi abantu abasebenza kuma-diplomatic missions, abantu abasebenza bengaphansi kweZimbabwe Defence Forces, amabutho lamapholisa ababethunywe yi-government emsebenzini, yibo bodwa abavunyelwa ukuthi bavote. Kodwa-ke singakukhangela futhi ngamehlo abanzi, izananzelela ukuthi abantu abasebenza bengamapholisa lalawa mabutho babanjela ubhulo, ubanje uswazi sibili ukuthi betshele ukuthi votelani iZANU-PF. Lokhu sikubone ngo-2008 khonapha kubulawayo abantu bebanjela ubhulo ukuthi bevotele iZANU-PF, yibo kodwa abantu ababevunyelwa ukuthi bevote. Lokhu sikubona kuyephula kwamalungelo oluntu ukuthi abantu asebekuthiwa bayavota yibo abantu ababebanjela ubhulo.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirohodza, isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lonobhala obona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla leZANU-PF, umnumzana Obhethi Mpofu.
Ama-reforms njengesitsho ukuthi kumele kukhulunywe nawo uParliament, abameli beParliament abe-CCC yiyo indlu ela ilungelo lokuthi kukhulume ngakho konke lokho.
Kodwa lina ngokubona kwenu kukhona yini okungalunganga okumele kulungisiswe phambilini kokhetho?
Thina sisebenza sile ndlela esisebenza nayo njengephathi nalaba abasimeleleyo kuParliament, and eParliament kule program ihlelo abazilandelayo kukhulume ngodaba olungathi kumele okungabe kufuna ukukhulunywa ngalo. Kumele bona amalunga eParliament la afuna ama-reforms bafuna kukhulunywa ngalo bakufake ku-agenda yakhona. Lokho kuthiwa khona i-order paper. Nxa bengakufakanga angikwazi ukuthi bavote kungafakwa njani. Yinto okumele bayenze bona njengokubona kwabo, njengokumelela kwabo abantu, nothi ukuthi ingalungi ngaphandle iParliament. Kumele iParliament ibe yiyo ezinesinto zonke ababona ukuthi kathi ba.
Uthi njalo uChamisa kumele abakudiaspora bavunyelwe ukuvota, kanti lamabandla ezombusazwe loZulu nje bavunyelwe ukuxazulula ukuhlaziya, rather bebona ukuthi i-voters roll imi kahle yini kungakayiwa kukhetho.
Kati konke lokhu ngathi yinto edungiswa yindlu enkulu yomthetho oqa iParliament. Akula muntu ongaphuma ongavuka ekuseni sithi hayi nimhlophe sekumele abantu bavote, abantu bengavoti abe-diaspora zimbabane. Kumele indaba leyisuke ePhalamende iye emthethweni njengoba iPhalamende iyenza umthetho. Konke abakhala ngakho yinto abangayenza ePhalamende abakhona.
Lo-ke umnumzana Obhethi Mpofu, unobhala obona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla leZANU-PF.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi idale lePhalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-gold mafia ngoba lilamandla elawaphiwa isisekelo sombuso. Usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise ngomvulo ukuthi usecebise idale ukuthi lithiyane lokucubungula udaba lokuntshontshwa kwegolide lithengiswa ngemali engcolileyo ukuze ihlambuluke. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Zulugandaba abantu babambumdomo wangaphansi besizwa ukuthi uSpeaker of Parliament ubaba Mdenda unqabile ukuthi indaba le iqoqwe eParliament. Abantu bayasibuza njalo badungeka ukuthi kwenzelwani njengoba iParliament kuchapter 6 section 119 umsebenzi weParliament esithi the roles of the Parliament. Khona phana kule umsebenzi emthathu sibili efakiweyo okuqala singathi kuthiwa i-oversight. I-oversight ngeyokukhangela ukuthi ama-institutions lama-executive asebenza njani. Siphinde sibone ukuthi okwesibili iParliamente iyo enza umthetho. Okwesithathu iParliamente ama-members of Parliament yibo abamela abantu uzulu jikelele ngenxa yokuthi sonke singake sahamba singene ku-House of Assembly noma ku-National House ku-Senate. Yikho ke imisebenzi leyo emithathu efanele ukuthi ifezwe ngama-members of Parliament ukuthi ilizwe libuseke kahle. U-section 119 ye-constitution iyatsho njalo ithi ngizacala ukucela ukubala ngesikhiwa u-3. For the purpose of subsection 2, all institutions and agencies of the state and government at every level are accountable to parliament. Sikhumuthe ithi ingatsha zonke zikahulumende zifanele ukuthi zigobe zilawulwe yiparlament. Yikho ke uma iparlament ifuna ukuthi ixoxe ngobusela lobo obukhiwa benzakala golide abayithi i-gold mafia. Yeah, akukathonisiswa kodwa phela abafani bacubungule ngoba iParliamente yiyo ephiwe umsebenzi lowo nguhulumende njalo yaphiwa yi-constitution yeZimbabwe.
Abantu bayabuza ukubana kanti vele yona iParliamente isingezikhothamathe na njengoba ingabambi ngamandla uhulumende ukuthi acubungule lolu daba.
Konke lokho abantu bakubona ngani iParliament ngeconstitution le esilayo yiyo efanele ukuthi ithungamele ingene zonke izindawo ibuyize ibikele abantu ukuthi iqiniso yileli. Umuntu uma engakathonisiswa kalacala kodwa kufanele ukucubungulo okwenziwa ukuthiwa yi-investigation ngesikhiwa. Njalo iParliament kusection yokuqala khonaphana ithi iParliament yevikele iconstitution. Iconstitution le fanele ukuthi ivikelwe igcinwe njalo afeze uhulumende ozinzileyo, uhulumende wabantu. Uma iParliament la isilahlelwa khatshana khonale sebefaka izihlobo zabo ukuthi bacubungule esingathi investigation kambe kuzaphuma. Yikho ibandla labantu CCC ikhala labantu ithi lokho okwenzakalayo yimhlolo njalo asisoze sibone uhulumende ozinzileyo as long as iParliament isisebenza ngokutshelwa ukuthi yenzani lokhu ingalandeli iconstitution. Kuqakathekile ukuthi iParliament ilandele iconstitution ngoba yibo abagcina lokuvikela iconstitution.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende weZimbabwe izolo eHarare usayinelane isivumelwano lowe-Mozambique esigoqela ezokuqinisa inhlelo zamanzi lamadamu ezifakazwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lowesohabo walelo lizwe umnumzana Philippe Nyuse ofike elizweni izolo njalo ophakathi kokwethekelela ilizwe okwamalanga amathathu. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ungathi uyazikhangela izivumelwano ezikhangelane lobuchwepheshi bokusetshenziswa kwamanzi emifula egeleza eZimbabwe laseMozambique. Lokho nje inhlala yenza njengoba ngisitsho ubusuzibuza ukuthi kambe lezo zivumelwana ngezanini ziyasebenzani zizanceda njani umphakathi. Yebo kambi labo abazi lobelana phansi bangaba lazo izizathu ezithize zokuthi lokhu kuzabasiza. Inhlala yenza njengoba ngitshilo yokudlelana kwamazwi ukuthi kube lolutho oluthize, njengoba lathi silabo makhelwane esihlezi labo siyakhulumisana ngalokhu lalokhu, sibabaze lokhu lalokhuya. Kungatsho ukuthi eqinisweni sesingaswela ubuthongo ngakho lokho esiyabe sikukhuluma. Angithi phela omakhelwane sibakhethi, sizibona nje sesilabo makhelwane ingabe siyabathanda kumbe asibathandi, kodwa kanti sincelelane labo, lezibi zabo ziyangena kwethu, lezethu zingene kwabo, sibe sesikhulumisana ukuthi singahlalisana ngcono njani. Kodwa ngombono wami lezivumelwano kazilancedo olubambelekayo owakhathizi. Izivumelwano nje zokuthi abantu bathi singomakhelwane singenza lokhu lalokhu.
Singathi amazwe la womabili ubudlelwano bawo buqinile yini, njalo kukhona angakwenza ukuthuthukisa imnotho ekalo lalo?
Eqinisweni budala kusukela khona le kusaliwa impi, siyakwazi ukubana ibutho elalingaphansi kwezanu owathiwa izanu la lalilobudlelwano obukhulu lebutho lase Mozambique ngesikhathi sabo Samora Machel el Frelimo. Ngakho ubudlelwano bakhona babungobezikhali zempi, kusaliwa lalabo okwakuthiwa ngabacindezeli amaPhuthukezi eMozambique lamangisi lapha kwelakithi. Ngakho-ke ubudlelwano bakhona yibona lobo obadaleka ngaleso sikhathi sezimpi zokudinga ukubana abantu bazikhulule. Kwase kusuba njalo kwaswela kanti kube lobudlelwano bokuthuthwa kumbe bokuthwalwa kwamafutha esuke eBhayira ngempompile kuthiwa yiFeruka ezogeziswa kuleli lizwe siwathola endaweni ezitshiyeneyo. Qathekileyo ukuthi ubudlelwano obunjengalobo bube khona bugcinwe kahle, ngobana thina phela andiyilizwe esingelalo ulwandle lapho imikhumbi engafikela khona. Izinto zethu zonke ezibuya ngemikhumbi zifuna amazwe esakhelana elawo alolwandle lapho imikhumbi ezafika khona, sibe sezithola khonapho-ke lathi lokho esiyabe sikuthola kuvela kwamanye amazwe. Yibo-ke ubudlelwano obungaba khona-ke obunye obuqakathekileyo phakathi kweZimbabwe leMozambique. Ingasatsho-ke lokuthi vele-ke imingcelele layo yaphongwehlukanisa abantu, ungakhangela kwoManica province eMozambique leManicaland eZimbabwe, abantu bakhona ngamanyika kuya ulimi lwabo lucishe lufanane. Ngakho ngendlela ngobunye ubudlelwano obungaba khona-ke lokho. Kodwa kwezomnotho kamboni ukuthi kambe kuyini okukhona phakathi kwalamazwe amabili esingaba la kungathuthukisa iminotho yamazwe la omabili, ikakhulu thina njengathi lapha eZimbabwe. Angiboni ukuthi kuyini okukhulu esingakuzuza ungaphakamisa inotho yelizwe lakithi, ngoba vele singohwayibheji okwakhathesi kasilalutho, singazi kwelizayo kodwa okwakhathesi
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje lesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iCommission yezenkohlakalo eZak seyabopha abantu abedlula amakhulu amane 400 kusukela ngomnyaka ka-2019. Iphephandaba lobulembu helenewszimbabwe.com lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere utshele umhlangano we-United Nations kwele-Switzerland izolo ukuthi eleZimbabwe likhokhelwa nguhulumende olocuku olwedlula uhulumende kamongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey Savinelela, Mstarazu. Stelubuza, uva lo utuangu podloza zbanda. Ugutu, kubungula zipezo mbusazo nga pande utu kulmelizani. Ugutu vele inakashikashikashik, kubungula osefala umalaki nkomu. La wabonke la wakulmelizani, la wabilif kaule. Nyege sielu uti kumele tripusi ikombi sa makama. Uke tolunga habi konu, utisolugu kusasa. Amakama singakipa na mtanje tripusi kufuwa kufoto. Akusholu toroko. So yunga sieti zanu pefzi ngobili, ngoba skipa amakama si tripusi. Ye na izanu pefa yewe ngoba ni mketo since 1980. Enagadi izanu ya kebazo rika uketo ngobi tripusi ya ifaka amakama. Kekache ngako beti yu tripusi na kipa amakama. Sesiba rikile, sesiba liti. Ayu uti izanu pefa ngali tripusi nge free and fair election. Ayu. Uba busu bandagazu kulumele izanu pefa ya kenjana wopilifika. Ule ngatinu kumulezo mbusasu. Yana kwenye loko. Ngoba vile siyambuona kwetu mwezi hani. Shala ngabantu. Nchi utuwa umfundi isu hini. Siyavo.
Kasara zivetawa ashe. Lami lomke. Walaleli baba stiti. Sempe. Siyali binolela. Yekaveli shikeli gachesu. Kisiti uu kalipa. Kwa besisisi. Lava bantu wawe zani. Bana zile mfiza. Baba chako na bantu. Wawina. So bashezi. Natesu wafungu chaya futi. Ukuthi bepise labantu tumewina. So ipora leli lishalwa ngokukhalipha. Lidlala ngokukhalipha. Ngokubana phana bayakwazi ukuthi ngokutshaya. Yikho abantu bayethusele kakhulu ukuthi nemaphandleni lapha siyethusele. Ukuthi singethusela sibavutele. So ngokunjalo bakithi kunzima kubonwa yithi. Impilo esesidlulekiyo singayenwa ngokokwevuka kusenzakala namhla. Esesithengisa izulu lomhlaba kathi insuku zonke lezi 43 years izulu lomhlaba besingalibona. Asingayenwa njengabantwana abancane abafake izwidi emlonyeni. Asiyikhipheni zani, asiyikhipheni singabuyeli muva phansi lezani zayiphume, ayiphumele emtshakane yabo, phansi nezani, asiyikhipheni, asibambaneni sonkeni sibe munye, sibe moya munye, ebhokisini sonke sidlale sikudlalayo. Yebo wathi ngahamba emgaqweni singabe zani, ngabe sikogobe sabutshaya, kodwa bakithi emabhokisini, ebhokisini asibatshengise ezinkunzeni woka.
Salibonani, salibonani, salibonani kustudio 7, njani nonke kumahlabezeli kustudio 7 nawo, siyajabula mpela kuba lohlelo olunjengolwenu Studio 7. Siyajabula kakhulu, siyajabula kakhulu bohlelo lwe-Studio 7 okhuluma nguhlabangane, uJacob Hlabangane. Siyabonga amahlabezulu kakhulu ukusazisa izindaba ngemihla ngemihla. Ngijabule kakhulu nama ungena ehlelweni kakhulu. Studio 7 isambulela okufihliweyo. I-Studio 7 isikela iqiniso. I-Studio 7 isazisa konke okuyikho elizweni lethu eZimbabwe. Siyajabula kakhulu phambili nge-Studio 7 bantu bakithi. Siyabonga ngaphela amandla Studio 7. Siyabonga
Studio 7, Studio 7. Ndichona njani ngingena amagumbi wonke amanomhlaba sithi hayi siyabonga kakhulu umsebenzi wemntu esenzela wona uNkulunkulu ungayethu ukhokhelele izikhathi zonke. Into nje ngathanda ndokudana kakhulu ngogawulelo okhuluma amanga maye khuluma ngendaba yokuthi umnangagwa welaphisa uTsvangirai. Hey, awazangizwisa ubuhlungu amanga akhe aluhlaza tshoko 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 tshoko. Umnangagwa ulamanga uTsvangirai ngathi wabulawa yibo yena ebese sithi umnangagwa amlaphisa emlaphisa unganxa wamlaphisa nto uTsvangirai sowafa. Umuntu lo walilwa izanu p f la basizwisa ubuhlungu umnangagwa kulanto vela loncedo ngaelizweni lakithi. Abantu bayahlupheka kakhulu akulanto ayenzileyo ebukekayo ekhona elizweni ngaphandle kokubukeka kwazo ukubopha abantu kuphela. Yibo kukhona akwenzayo ukubopha abantu abafake emajele. Ngani into le iyamchaza yena nxa ebona abantu bebhadla emajele bengela macala kuye kumnandi uyakholisa ubona ngani uzesatshwa. Kodwa into nje mina ngikhulume ebantwini abantu bangabe lokwesaba kuyadlula lokuyana akwenzayo. Abantu bezimbabwe bazimisele bekhethweni bavote uhulumende abamfuna babona into ezenzakalayo. Akulanto enhla yenza endaweni ezingalungi ezingcolileyo uyatholakala endaweni ezingalunganga utholakala khonapho. Kodwa ezikhangelane lelizwe ukuthi amele abantu bakhe akabameli abantu bayahlupheka elizweni. Yasidanisa kakhulu lokho ukuthi bahlezi ngamanga ogqawa labakebekela amanga hlabe sitela amanga sithapha sivelela amanga wathini. Ngiyabonga kakhulu.
Ye mbingelele enkundleni lingabe lithola njani basakazi okhuluma engumantsheza. Hayi gawule ususwele lapho ozacatsha khona gawule. Kambe abantu abaphethe imali okwedlula bonke abantu emhlabeni ngobani? Abantu abeqembu elibusayo abe zano pf manje iopposition party izakhuphulani ngoba abantu beopposition labantu baseZimbabwe abalayo imali yokuona amashopu wonke lamathaka angene elizweni ethwele impahla ngawe abantu bezano ama minister yibo abakhuphula izinto gawule suswele lokuthi uzangena ngapi gawule susithi khona abantu bakhuphula ngoba baya ekhethweni shemu ngawe gawule shemu yazi ukwehluleka kulamanyala uyagcina usudobha lokhu lalokhu lalokhu uzama ukuvika ngakho usucatsha ngomunwe gawule abantu abalamabhizinisi aba-ona yonke into ngabantu bezano PF omunye wakhona nguwe okhuphula izinto ube sucatsha ngomunye uthi ngabantu be-opposition kumbe uthi ngabantu baseZimbabwe inkinga yenu leyo elinayo elicabanga ukuthi umuntu waseZimbabwe kufanele bonakale ukusapota izano yilo uhlupho elinalo gawule cacha ngomunye
lawo ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika inkosana yesikhosini sakwelengilandi uPrince Harry kunye lomkakhe uMeghan basinde engozini yemota ngemva kokuxotshaniswa ngabezindaba abathatha imfanekiso abathiwa ipaparazzi edolobheni leNew York. Unina kaPrince uPrincess Diana wafa ngemva kwengozi yemota eyaxotshaniswa ngonozindaba ngomnyaka ka-1997. Kodwa amapholisa eNew York athi bekungelangozi ebangelwe ngabezindaba laba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Udaba lokuxoshaniswa kukaHenry lonkosikazi wakhe bexoshaniswa ngamapaparazzi ludaba oluyilo olwenza ukuthi uHenry agcine esesuka lapha elizweni laseNgilandi athuthele elizweni laseMelika ngoba into leyi ihlala kuyinto ahlale ekhuluma ngayo sonke isikhathi ukuthi ngendlela abakhanya abepaparazzi belandelela impilo yakhe njalo noma behlala becubungula impilo yakhe wesabela ukuthi sokungamana kwenzeka lokho okwenzakalayo kumama wakhe okuyinto ahlale ekhuluma ngayo sonke isikhathi okutshengisela sobala ukuthi into esasekhona emqondweni wakhe njalo into angakhohlwanga ngayo.
Siyabona ukuthi kuthiwa babuziwe uyise kunye labafowabo bakaPrince ngendaba yenale bathi bona kabafuni ukukhuluma ngayo. Kungakutshengisani lokho?
Impi yomdeni le ekaHarry lomdeni wakhe into yakhona ikhanya iqhubekela phambili ngoba sekuye kwabe lempawu eziningi kakhulu ukuthi nxa bephendula ngaleyo ndlela akumangalisi ngoba ngisho langelanga mhla ubaba wakhe egcotshwa ukuba ngu-king sabona lapha ukuthi uHarry wayehlele emuva lapho wayehleli nje kwakungafanelanga ukuthi yena njengendodana yakhe wayefanele ukuthi ngabe ukuthi wayeku-front row njalo wayefanele ukuthi ngabe laye wahamba wayaguqa laphana kubaba wakhe wayabingelela ubaba wakhe ngesikhathi esethethe noma ngithi esegcotshiwe ukuba yi-king kodwa azange sakubona kusenzakala lokho noma ngesikhathi engena wangena nje ezigambela nje engathi ngumuntu mahlayana kukathi ngumntwana wakhe uKing okutshengisela sobala ukuthi umbango okhona laphana mkhulu kakhulu njalo asazi ukuthi njengoba uQueen Elizabeth yena engasekho owayebonakala enguye owayengenelisa ukuthi akulungise lokhu ukuthi kuzaqhubeka kunjalo kuze kube nini kodwa ke ngendlela okwenzakala ngakhona sekule division enkulu kakhulu phakathi kukaHarry lomfowabo
loyise. Lo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube olandela izembusazo obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBhilitani. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalela ePhalamende kumele aguqule imithetho ephathelane lezokhetho ukuze ukhetho luzayo lube ngolukhululekileyo. Ibandla le-CCC lithi idale lePhalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-Gold Mafia ngoba lilamandla eliwaphiwa isisekelo sombuso welizwe. silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Igama nguChris Gande, abangale kwansuku www.voandebele.com.